sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 21 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubala abantu olwesensus luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu.
Nga kuyi criteria enjani ikho lokho? Ayikona lokho abakulethileyo lona.
Uhulumende usemise ukusebenza kwebhanga leMedbank logatsha lokuthumezela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Brands. Esetheswa icala lokwephula umthetho okusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe.
Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi emuhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo.
Inhlanganiso yabe Botswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela.
As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Esizwe omunye wabo ekhala ngokungaphiwa imali.
Semaini Mare Trust ikunyunyuta zvikuru nekuda kwekutambiswa nhovane Zimstart iyo yakati pinza mabasa ichiti tichaita basa rekuverenga vanhu and pavakatipinza mabasa ivayo vanga vatiimbisa.
Kuyasikhathaza kakhulu ukuthi sesiqedile umsebenzi esasiwuphiwe wokuthi sifundele ukubala abantu bese siphiwa imali, kodwa lokhu singayitholanga imali yakhona. Sasitshelwe ukubana siza kwenza lokhu sesiphiwe imali.
Izo zvinova zviri kunyunyuta vaverengi vevanhu vazhinji vachiti aiwa izvi zvakuti kandisa mapfumo pasi nekuti mangwana ndo pachatanga census kuverengwa kwevanhu. Aizvo hatina mari dzekushandisa kubva kunzvimbo dzatinogara tichienda kunzvimbo anonzi maenumeration areas, idzo dzinenge dziri nzvimbo dzekuedza tichange tichiverengera vanhu.
Kunsukwana isanda kwedlula, umkokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimta umnumzana Richard Kundane utshele Studio 7 ukuthi ababalisi abayandise ukuqatshwa lugatsha lwezimstart ukubala abantu bachiwe phandle kwalolu hlelo lumnyaka.
Nxa sokunjalo ke sina lapha kuma Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe 45 nama 50 years banye sebaapproach retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census umsebenzi siqeda ukusebenza phelulu zathola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibayenkareji ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-national umuntu wonke layo uyazi. So kulo mbuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi, kuye kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona? Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lowo umsebenzi? So thina sithi hayi asifuni bandlululo into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayothatha lowo msebenzi awuyenze so kumele ukuthi ipolicy leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake angazi ukuthi okubekileyo khona kumba eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi nxa kuyi-first come first serve yikho lokho nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho ayikhona lokho abakulethileyo lo nyaka so siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho
iphephandaba le-news day lithi ugatsha lwe-zimstat lwagatsha intsha yebandla lezanu p f ukwenza lo msebenzi ukuze kube lula ukuhlela inani labantu ngezigaba zokuvota kuyamele kucele lezanu PF. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selimise ukusebenza kwebhanga le Medbank logatsha lokuthumela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Brands oluthiwa Inbox lusetheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Inkampani yeSimbisa Brands yiyo elemvumo yokwenza amabhizimusi ePizza Inn, Chicken Inn, Nando's, Steers, Awe South Africa, iwayenzela eZimbabwe, lamanye amankampani athengisa ukudla okuphekiweyo ama-restaurant. Lokhu kwenzakala isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa ngamandla. Uhulumende uthi kulamankampani athola idola leMelika ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi kakhulu kulesensitha. Abesethengisa impahla isebenzisa isilinganiso sesisindo somgambo wensitha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayitholi indlela yokuqinisa idola leZimbabwe usadinga abantu angabafaka icala lokuthi yibaba bangukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe ngamandla nxa liqathaniswa lezimali zakwamanye amazwe okubanga ukuthi intengo yezinto ikhweli siyaphezulu kuso sonke isikhathi okubanga njalo ukuthi izinto ezithengwa ngaphandle zifike sezidula kuleli lizwe kanti-ke kayisiloqini so lakhona lokho yebo kambe ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi emuhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo kanti ukuphela kwamandla imali kukwenye indawo hayi kulabo bantu abaqanjiweyo hayi kulama kampani aqanjiweyo
lona udaba lwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yaphandle kwelizwe kukhanya kuludaba olungani alucacanga ngoba uhulumende yena ufaka ungani hayi into zihamba kuhle kuyini ubona ungani kungenziwa ukuze isisindo sedola leZimbabwe singawi ngalokho esikubona
ayikho enye indlela yokuqinisa imali yeZimbabwe ngaphandle kokuthi kuqiniswe ezomnotho kungaqina ezomnotho kuzatholakala i-foreign currency eneleyo likwazi ukugxila idola leZimbabwe kuza kusho ukuthi into ezivela ngaphandle zingafiki sezidula kanti ke njalo kuzaphungulwa izinto ezithengwa ngaphandle kwande ezithengiselwa abangaphandle lokho kuthiwa i-balance of payment okungokunye okwenza ukuthi idola leZimbabwe lingabi lamandla lezo zinto ukuze zilunge zizadinga ipolitiki ezinzileyo ehlalisekileyo engekhoyo khona manje okukhona kathesi i-corruption okukhona kathesi ukulahleka kwezomnotho kumele kulungiswe ipolitiki ibisilungiswe ezomnotho bese zilungisa idola leZimbabwe bese lisima liqina ngendlela efaneleyo hayi ukukhuluma nje ngomlomo politiki uqala ezomnotho zingaqina zilunge sezilungisa njalo le dola leZimbabwe yonke into sihamba ngendlela efaneleyo
umbuzo wami wokugcina amankampani wona lawo amabili avaliweyo kungaba kulezombusazwe yini phakathi kumbe ikwehluleka nje ukwenza ukwenza umsebenzi.
Bayehluleka ukwenza umsebenzi laba abafanele benze umsebenzi. Umsebenzi omkhulu ngokuthi idola leZimbabwe liqine ezomnotho ziqine. Lokho sekubehlule. Yingakho ke sebedinga lamankampani angasoba ngani babo ngokuba wabo ayiwadilize umkhonomi bayawayekela. I-corruption yiyo enkulu kakhulu ekudilizeni idola leZimbabwe. Ungakhangela izimali ezithengiswa emgwaqweni izimali ezifanele ukuthi ngabe zisemabhenki. Ngezabo bona laba abakhulu abasezihlalweni ezinkulu ezamakhampani abo siyakwazi sonke lokho. Ngakho ke laba abakhethayo bebabopha kumbe bebavalela amakampani yilaba abangasozihlobo zabangaso bangani ba. Kodwa konke lokho akusoze kulungisa umkhono mwelizwe.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso yelwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela. Okunenga sikuzweni kumqondisi Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kweleBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyethusang bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela. Umnumzana umphemetse esikhale okhokhela inhlanganiso le uthi abokuza ebabagcwele kubhizimusi yokuthengisa ezitaladeni noma nje uhulumende wathi le yibhizimusi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe. Uthi kulabo ukuza abathengisa ukudla ezitaladeni abakubhizimusi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isiqoko konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana. Usithale uthi okukhathazayo yikuthi iningi labo ukuza laba abalamaphepha okuhlala elizweni. Uthi amazwi akhe akumelanga thathwe njengamazwi enzondo abhekiswe kwabo ukuza kodwa indlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzi. Amazwi kaStara abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebhekane lesimo esinzima kule South Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabo ukuza iqhubeka iqonga. Umnumzana Elson Ndlovu ohlale eHabron uthi noma nje bezwisa ukuthi imithetho imithetho akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala ingxabano phakathi kwabemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Ya kuyezwakala ukuthi kuthiwa kulamabhizimusi okumele abe ngawe eBotswana including ukuthengisa okutsheneyo ezistrictini. As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwela beZimbabwe labeBotswana ubangwa ibhizimusi kodwa umlilo wakhona wacitsha. Abacubungula ezombusazwe afana lomzana zenzomoyo bathi ungahlaliseki okukhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza kulakho kumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma kungayisiyo ndlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni lase South Africa iyinto ezamemetheka emazweni amaningi ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la nje ikakhulu ona lana amazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo uthi akumangalisi ukuthi kweleBotswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazike ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors in Botswana agcinelwa abantu baseBotswana okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo njengama-sectors afana le-vending, informal trading and so on. Lancanje bekungabe kusenzakala lokhu bekungenzakala ngendlela okusekuzaqhubeka ngayo manje kulandela lokho kwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizimusi agcinelwe ezalweni zalo iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe. Lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela, yokutshaya izitina, yokoluka, yokupheka izinkwa, eyamabhutsha kanye lokuthengisa impahla encane esitaladeni. Ngingumqondisi Dube oyindaba izindaba ze Studio 7 ngise Hebron kwele Botswana.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC uthi obengumholi webandla lokholo lwesipostoli eJohannes Marange umnumzana Mutumwa Noah Daguda obhubhe ngesondo ubekiwe izolo emathuneni esondo yeMafararikwa eMarange esigabeni seManicaland. Ubikwa bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu abavela kuncinga zonke zelizwe ababalisa inkokheli kahulumende abavalelise umuyi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isakhamuzi seFort Rickson umnumzana Luke Mathonsi wachaya umakhelwane wakhe uRaymond Moyo waze wabhubha emethesa icala lokuhamba ekhuluma amanga ngaye. Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi baka Studio 7. Ninjani, niyaphila nonke? Hayi no, nami ngiye ngajabula namhlanje ukuthi ngithole indlela yokuthi ngikwazi ukungena phakathi kwenhlelo zika Studio 7. Ya ngudube lona uya endaweni zenkaya. Ya hayi engilakho nje ukuthi kuzo zonke izinto ezenzakalayo especially eZimbabwe. EZimbabwe kayizange yalunga since from 1980. Ya zange yalunga kwaba nje lesikhathi esifitshane abelungu bengakaphumi kwangathi abantu bakuthola ukungathi bayajabujabula kodwa ke kuzange kube lokujabula. Ya ngoba izenzo zalaba abantu esithi singabantu esiphila sonke elizweni eliyi-1 ma ungathi uyabhekisisa ukwenza kwabo abasenzi ngaleyana indlela yokuthi kwakubanjisweni. Abantu abanye abantu beMashonaland bayilaba abantu abazitshela ukuthi bona yibona abantu abalilwela ilizwe lelo. Kanti kufana nokuthi babengekho, bakhokhelelwa ngabantu ababesilwa under Zipra forces. So kwinto ebuhlungu kakhulu kuzwisa usizi ukuza abantu sebekhuluma kungathi ibona babengaphambili ngokusekwa ngabelungu bebathatha kungathi mhlawumbe bazokwenza ngcono. Kwathi mase ufika isikhathi sokungathi bayajika nabo bajika abantu bezani babahlamukela. Okunye nje enginakho ukuthi kubuhlungu ngoba ama-resources emathebeleleni khona lapho athathwa wonke asiwa eHarare. Amafemu ajika kwafakwa amasonto. Kambe ungabe kuyinto ekahle ukuthi uthathe insiba zenye inyoni uyokwakha ngayo isidleke sakho? Akusiyo into ekahle leyo. Hhayi ngiyabonga ukuthi ngibe kulo umsakazo owanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 njani? Hayi siziphilele nje silokhu sibheka umumo waseZimbabwe laphana. Hayi laphana kuhlangahlangene, laphana nje kuhlangahlangene mpela. Labo siyabathemba kodwa hayi kungathiwa ngani idonki encane izane idonki enkulu ngona sebengani idonki encane. I-CCC ma kuwukuthi yona ithi ihlukile kule ZANU-PF. O-vice president abangu-2 badingani ngoba leso yi-strategy seZANU-PF sokuncindezela amaNdebele. Uchamisa la sebuya ngestrategy seZANU-PF sosiba lawo vice president abayi-2 ngabani? Indaba engasidingi u-vice president woko-1 edla ungu-Welshman ungu-Tendai-Biti obeyi-1 kuphela kule vice president woko-1 njengalapha e-South Africa. Umalema ungu-president wakhona ngale Limpopo
kodwa wakhethwa kibo khona leli mpumpu ukuthi bengu vice president wakhe. Wena kwehlulawo ikwehlulwa yini ukuthi ezikhethile la u vice president wakhe ekhe lo tenda ibhida asidingi ukuthi kumbe ngwakidi nga kakhethi kube lo vice president oyiwani basokusiba lawo vice president abayi-2 sokukhonfuza abantu phela ngoba lesi siyazi ukuthi isitrathi sokuncindezela amandebele sezanupf chamisa kabe lo vice president kowani loko ukuthi ba lobo vice president abayi-2 hayi usuke sekhonfuza abantu so abasakwazi ukuthi manje kuhamba njani lapho le idonke encane phela le i-ccc futhi lobo ingathi ingene vele izabe lokhu incindezela amandebele wayi njengokwezanupf so hayi kuzima kuhlangahlangene mpela hayi ngoba sisisabotela kithi amaphathi esindebeleni hayi ngoba kulanjani amaphathi esisholeni hayi nganokuzibambelela mpeli ngoba akhitha amaphathi wonke alo president u-1 vice president u-1 lokuthi asokusiba lawo vice president abayi-2 ngokwani mhlawumbe ungakasikuboni sikubona khona lezimbabwe kweshishuna mahlona lendibuli amhlawumbe okakukho lokhu u-vice president kabe yi-1 namfana ochiwenga uchiwenga ungu-vice president ngapha sewu-minister for health kahle kahle laphana vele kuhamba njani izwe lana lelana alithathekanga kahle lana lizwe kube nje kuyahlezikhale one time uto ilizona lalo mbuso okhona vele hayi ngoba laphana hayi lana lizwe lelana alirayithanga lelana lizwe labuya ngendlela engarayithanga labuya lidunuzile lana lizwe
hayi Studio 7 hayi kudala bendizama ukukhangela ezi namba like ndikhethe nam ezinto sithethwa pha ku-Studio 7 zirayit kakhulu like embuzo ezi zibuzwayo like ngelowa phathi yelantuka yezimbabwe zanupf hayi thina sizalwa phaa ku-1980 but asizange sabone into like isijabulise yena ngoku singathetha sithini asinayo into sithi singade hayi kokungono ngendawo ethile but ngoku hayi kunzima asinokwazi ukuvuya ne-independent le because kuvuyile ukuhlupheka qha
salibonani salibonani kwi-Studio 7 salibonani tunga gipsy mthunga salibonani bantu mavelas linjani lonke bantu linjani lonke bakithi thina siyaphila kulantwendi siyaphila sibili hhayi bona hayi kugodola ngapha kwagodola sibili kodwa hhayi yenti nje ngifakwa ngumbono onyana lwami engubonawo mana yazi laphana kulamanye abantu mana babiselilize emuva uzathola ukuthi abantu baba into yinye bebambane lalumfana omncane bebamba lomfana omncane bebezama ukuthi at least bazama ukususa lo ndoda lo ukuthi at least kumbe into zingahamba kuhle ngoba nxa ngithi ngiyakhangela ngibona ukuthi ubaba lo ukuphuma soze kuphume noma ngaze bemudle kumakhetho lapha asozeke ephume esitulweni kasoze uzenze okwenziwa ngobhudi wakhe umgabe oyikho aza kwenza uzalela esitulweni ebesesithe naye yako phindwa amakhetho khetho kutsha into engibona ukuthi azayenza ngendlela awona ngayo bawona abantu laba konke uzibala badla sikizimali bathunyezela izimali ezivela emazweni bayadla bakhulisa amakhampani abo bakhulisa izinto zabo kulo muntu ongathi umuntu elamapulazi angu-20 kuyini khonoku hhayi laba abantu laba basibisele muva mana angazi ukuthi singenza njani abantu laba ukuthi ubeke kubona ukuthi hayi into abazenzayo zimbi angikwazi ukuthi zingamenza njani indoda losile ngamukhangele dunga ngibongile kakhulu ngibongile sibili kakhulu lonke be-Studio 7 ngiyalibonga umsebenzi eliwenzayo dantini makhiwami ale ngamakhiwami athe likuhambise njengoba likuhambisa umsebenzi dantini
salibonani belaleli be-Studio 7 lezisebenzi be-Studio 7 ngiyalibingelela ezindaweni zonke lapho elikhona ngikuba lisenze uhlupho lwabantu alupheli yazi nxa abantu bekhala ngemali ezimbabwe besithi ibhondi liyahlupha kuyabe kungani uhulumente kazisalulama kodwa ibhondi kwezinye indawo liyatshaya kakhulu abantu mina ngifake amabele ami e-GMV ngo-December imali yami ibuyela mhlaka-29 yenalinyaka ngaze ngisithi ngiyitshintshe ngiyise kumarani hhayi ukuthi ngithwale izandla ekhanda ngoba into engiyabe sengiyisebenzela kanyeyazi njalo umnikazi webhondi lo ngiyeke mina ngithi kanjintshela intando yami njalo isitolo sikahulumende lapho engikhona mina sasiyikho lapho engingathenga khona ngebhondi ngithi hayi ibhondi liyathina ngithenge izitolo zabanye abantu i-2500 bhondi ithathi inginika i-100 rand kambe impilo yomuntu iyabinjani khona so ngitsho ukuthi abake bananzelele ukuthi nxa besebenza labantu bahlonipha abantu njalo umuntu ungamthatheli phansi ngenxa ukuthi onto esikhundla esiphezulu kuthiwa phambi kwasomandla siyafana
sanibonani ku-Studio 7 ngiyalibongelisa lonke balaleli okhulumayo Godfrey Moyo abangaziyo bangazi ngo-BG Plumber into engifuna ukuyibika lana bakithi okumele liyibone ma-South African selingenwe ngumoya ka-Robert Mugabe lo mnangagwe okukhuluma amanga mali sithi ni abantu baseZimbabwe yibo abaganga eSouth Africa lichiya ezinye inhlamba khona lokhu lizibuze kusasa ukuthi nelizaphila njani nabantu ngoba lina alifuna ukuphila nabantu lifuna ukuphila nezinyamazana okusalayo ikuthi ne umthwakazi ungama ngenyawo usimele thina abantu basemathebeleleni sibe kwazi ukuvuna umnotho wethu sikhoche laba abasitshontshela umnotho wethu nabantu bakithi basesindebeleni abahamba namashona abaku MDC nakuzano siyabaxwayisa ukuthi nebehlakaniphe ngenye imini bazodla amathambo thina sesidla inyama impela bazinuka amakhwapha laba bantu abasapota abantu basempumalanga besibulala beyenza kanje siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uhlangane lenkokheli yebutho lelizwe lakhe izolo eyazisa ngokuthi kuqakathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele ukhangelele kwelemelika ukuthi lilethe ukuthula. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uBiden ethule imininingwane yezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yakwele Russia egoqela amalunga edalele parlamente. Elemelika lamanye amazwe omhlaba lethesa ele Russia izijeziso zenotho kulandela ukuhlasela ele Ukraine okwenziwa ngele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele osicubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Asimboni uPutin enenhloso yokuqhelisa izwe laseRussia. Kodwa esikubona kusenzakala ukuthi uPutin akeneme ngokuthi amazwe entshonalanga Ukraine ibe lilunga lenathu. Ngoba uma isiba lilunga lenathu kuzasho ukuthi amazwe entshonalanga azothatha izikhali ezinkulu kakhulu azisondeze duze neRussia. Sizakhumbula ke futhi ukuthi ngokwebalazwe lakhona iMoscow i-capital city yase Russia isondele kakhulu esayidini lase Europe. So yilokho ngaphezulu kwezinye izinto uPutin angakufuni ukuthi kwenzeke. Sizakhumbula phela ukuthi ngaleya eminyaka iRussia ize iyofaka izikhali ezinkulu eCuba zibheke eAmerica. IAmerica yethusela ngokuthi izosebenzisa izikhali zenews ukuthi kuvele kuhle kubheduke impi. Zahoxiswa lezo zikhali ezazifakwe iSoviet Union. Ngakho ke uPutin ucabanga into efana nayo leyo ukuthi laba bentshonalanga bazoyenza nxa ngabe kuukuthi iUkraine ingasibe yilunga lenato. Kodwa ke ukuthi ke manje lokho akwenzayo uPutin ngiyacabanga ukuthi sizokhumbula phela ukuthi iUkraine yona ibisivuma ukuthi ayisezukuthatha ubulunga benathu. Kodwa ke njengombani kunengxoxo eyiqhubekayo phakathi kwayo neRussia engxoxweni akufanelanga phela ukuthi uye ungathi usuhlulile, kumele uye ulokhe unamandla ukuze uzuze kakhulu kulokho ofuna ukuthi uphume lakho. Yilokho ke esibona ukuthi uPutin akuzamayo hayi ukuthi mhlawumbe iRussia isazoqhela ngokwalesiya simo sakuqala kuseyiSoviet Union. Kodwa ke khona lokhu ukuthi nje kuzokwakheka iblokhu elisha ele BRICS. Futhi lelo blokhu ngoba manje uma silibuka liholwa iChina esingu number 2 emhlabeni ngobukhulu bomnotho. Kuzoba iblokhu eliqine kakhulu enizobe ninamandla futhi angedlula lawana awe Soviet Union ngoba lizobe lisabalele umhlaba wonke. Sikhuluma lapha ngeBrazil, sikhulume ngeIndia, sikhulume ngeSouth Africa, sikhulume ngeChina, sikhulume ngeRussia. Azobe esabalele lawo mazwe emhlabeni. Yikho lokho engicabanga ukuthi inhloso kaPutin ekupheleni kosuku yiyo afuna ukuthi ifeze.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqatshwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga mali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.